Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ulwesine mhlazi ku 12 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lipha usomlomo wedalela eParliamente amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela eParliamente andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe.
Ngokizame ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le-2/3 majority uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-3rd term.
Ivandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli entsha ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress.
Imali ezadliwayo yizo ezenza ukungabimeli phakalele phezulu ukuthi no asezibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga.
Kodwa uMnumzana Mqondisi Moyo yena uthi elokhu enguye umaqhuzu kubandla le-MRP.
Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo, mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yiNiki. Kodwa-ke hayi, akunani le-MRP lokho. I-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ivandla le-CCC eliphe usomlomo wedalela eParliamente amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela eParliamente andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe lithi lizazama ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kuqala lidinge loncedo kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela abo-SADC labo-AU. Leli bandla libe lomhlangano wenkokheli yengatsha zebandla ezithiwa yiNational Citizens Assembly eHarare izolo, lapho ukuvunyelwane khona ukuthi amalunga edalela eParliamente lamakhansila wonke awebandla azakhalala umsebenzi. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Isinqumo sokuqala bathe iZanu PF kayivume ukuthi ukubusa sokwehlule, yikho ke akube lokuxoxisana esithi ngesikhiwa yi-dialogue. Abantu bakhumisana umlotha kwenzela ukuthi abantu basebenze, hayi ukuthi every week kulama-election every week abantu bayachayana bayabulalana. Okwesibili, bavumelene bathi into enziwe yiZanu PF ukuxotsha amalunga eParliament ang-15 lama-senator ang-9 sithi iZanu PF iyagolomba njalo kuya ngisilizwe lonke ngitsho le-SADC ukuthi abantu bavele ema-election ndlana besithi bayaqala umsebenzi wesizwe bona sebebhizi bemxotha abantu. Bathi kayisiyo Chabangu, uChabangu lufudo oluthathwe lwafakwa esiqongweni. Konke lokhu abafuni ukusola uChabangu ngoba uChabangu ngumuntu ongaziwayo epolitiki njalo lathi asimazi ukungcola konke okwenzakalayo lezi nsuku ukuthi ama-members of parliament ethu aqotshwe kwenziwa yiZanu isebenzisa ubaba uChabangu labanye abayingcusana ngoba iZanu ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le-2/3 majority uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-3rd term ongekho emthethweni. Okwesithathu, bathe bafuna uspeaker ubaba uMdenda e-reviewe ecubungulwe kutsha ukuthi into eyenzileyo incwala njalo kungalandelwanga i-due process. Yikho bamcebisile bathi kalungise lokhu nge-2 weeks engayekela bazathi sizathatha amanyathelo ipolitical leliga route ukwenza ukuthi sichaye ebantwini ngitshole la kusadik ngitshola African Union ukuthi izano isingu sivukele ubhova bokutshontsha lokuhlukuleza abantu bathe bangayekela ukulungisa lokhu ukuthi ama MPs abo lama senator abuyele baza tshela ama abantu be-CCC abafanala lama MPs lama councillors ukuthi bachiye imsebenzi le okuthiwa i-disengagement kuze kulungiswe ngoba akuncedi ukuthi silungise i-CCC after sebephuma ubaba uMonzola. Yiko sithi cha kungabe inkomo ingazala umuntu. Yiko ke bathi hayi kungehlula bathi bazalungisa ukubhikitsha lezi zinye esithiwa ngama-political action peaceful bawenze ngokuthula belandele i-constitution besenzele ukuthi abantu bazikhulule hayi ukukhanywa ngabantu ngabomu. Okokugcina okuqakathekileyo bathe izekhi ifanele ukuthi ihlikhutshwe ngoba iyehlulekile ukumanage ama-election. ZEC must be disbanded forthwith. Lokwenza okungama-election nokungama-by-election okuthize vela kuncede uma i-conditions ingatshintshanga. Bathe bazacela ama-election aphindwe azasupervisewa yi-SADC le-African Union i-ZEC ingasela msebenzi. Bese kucelwa United Nations layo ize observer ngoba akuphathisi ukuxoxa lezano sisithi kule Pollard. I-Pollard ngikababa uMnangagwa osebenza esikhothamate sakhe. Sifuna ukutshela uZulu Manqama ukuthi ubaba uSangiso Tshabangu kayisuye oxothisa abantu eParliament. Izano esebenzise yena efuna ukwenza khonokuyani okwenziwa nguDouglas Monzora ukuthi ezisebenzele imali yesizwe. Uma lo bengafuni ukusebenza la le CCCC hatshi bathe bangachiya izikhundla zonke izano izisebenzele yodwa ngoba sokusobala ukuthi vele bafuna ukuhlinza indlovu bebodwa. Kungenziwa njani ukuthi umuntu bayamfungisa khonapho khonapho inkinga kaphinga komi sebemxotsha.
Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lokhu sikudaba lunye inyathelo eselithethwe libandla le-Citizens Coalition for Change elokuthi amalunga alo akhalale umsebenzi edale le-parlamente le-senate lakuma-council alamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi liqondile kodwa abanye besithi sokungaba yikho ukufa kwaleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu owayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Njengoba nje ngesiNdebele angisoze ngisiqedise lesi sitsho kodwa kuthiwa khona ma uginya amaganu amakhulu kumele ukuthi ubekwazi ukuthi isitho esithize engasoze ngisiqambe ngegama sikhulu okwaneleyo ukuthi lawo maganu azaphuma ma ususiya ngaphandle. Phela ngumsebenzi kulaba bantu abasephalamende labasekumakhansili umsebenzi. Kungenzeka-ke ma bengacabanganga kahle if ukuthamisa engakhulumanga kahle labantu bakhe ukuthi bahle bamvukele bayale ukuvumelana le nto ayenzileyo. Nithemba kayenzanga eyedwa kuyenze buza abanye ukuthi lizwa njani ukuthi lingabi lo msebenzi.
Sesikhangela lona inyathelo elithethwe nguMnumzana Tshabangu. Ungathini ngalo lokuthi azithi yena nguye olamandla okwenza lokho?
Into kaTshabangu iyahlekisa kodwa futhi iphindi yenza abantu bathi ndoda lo uhlakaniphile ngoba ngiyabona even ma ukhangela ku-social media lapho abantu bangani bambuki into yakhe especially abangathandi kakhulu i-CCC labanye nje abangathathi hlangothi. Iyahlekisa ekuthini khona nangu umuntu uyavuka nje usebiza abantu bengani uyadlala nangoba umdende usekulalela khona
Talkshow. Ungene ngenxeba. Ungene ngenxeba lale indlela yokusebenza kwe-CCC yokuthiwa i-strategic ambiguity. Okuthi ngesiNdebele uma ungakuchasisa ngathi ikwenza ingani asikhanyi kodwa siyazi into esiyenzayo. Senza ingani kuthiwa silahlekile kodwa siyazi thina into esiyenzayo. Njengoba kuthiwa kulama structures, ngubani ozayala ukuthi yena ungu-secretary general njengoba abona bengala ma-structures. Ngubani ozayala uma ebuye esithi yena u-appointiwe yena leyo igroup e-appointa labo abaku-strategic ambiguity babo, abaku-structureless. Party. So imfulu engene ngonxeba. So le yinye yamaphutha e-CCC esibangenisa enkingeni ngalesi sikhathi mawukubheka kahle. Izoba nzima ukuthi bayiresolve. Iyagcina siqinile njengeka Monzora, iyagcina siqinile njengeka Thokozani Khuphe. Izokwahlupha siya phambili.
Singabona kusenzakalani ekugcineni. Ibandla leli lingaluthola yini usekelo oludingayo kuzwe kazile Afrika.
Okokuqala ukuthi so also ngenzakala ukuthi sebele 2/3 majority bafaka imithetho eminye enzima kabi sebengayifaka le one party state sakudlala lama bese bengajika bebuyele bewine court angazi ukuthi court yabe yothini yabe yathi imithetho lana ingasafakwa or ibise lemova. I don't think that's how the law works. Okwesibili ukuthi impela ipressure leyo isebenze kube nzima igcine isi kuphe ngamadolo iZANPF bese ivuma ke ukuthi mhlambe kwenziwe ielection kacha okuyabezwa kuyikuzibophela kwabo o kuthiwe khona kwenziwe iGNU and ngibona wami ukuthi makuyi ukuthi press izosebenza bangathi nabe vuma iGNU. Esithathu ukuthi isingaba isibusiso linto yenze kube nzima mpela phakathi kweCCC lezano banenge abathi bona ende kugoqela lo professor Iboma Mandaza okwakhuluma ngabalanga adlulile ethi yena iCCC ayikhani njenge engayenza i-government and banenge abacabanga khonokho ukuthi abalakho ukukhula le experience yokwenza i-government. So kungaba nje lithuba elihle lokuthi zisilwazene zezimbilikane bese kuvuka okuthiwa ngesilungu yi-third way ezoyenza mpela umehluko eZimbabwe ngoba lezi ziyabe sezikhathele zozimbili yona isingene namandla yenza umehluko ku-politics yeZimbabwe. Abaningi bakhangelele khonokho ukuthi kuye kube le-third way, kuye kube le-third voice ngoba kusukusela kudala after wakwezaphu kwangena i-CCC ningi iminyaka kuloku ngonoma nje kungathiwa kwathintshwa kwathiwa i-CCC yona eyayivele i-MTC abaningi bayakwazi ukuthi kutshintshwa kwamagama but it's the same people.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo owayengumgcinisihlalo webandla le-APA e-South Africa obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress ngomnyaka ozayo. Amalunga aleli bandla ethulele intatheli zindaba kobulawayo amagama enkokheli okuthiwa ikhethwe ngeviki edluleyo ezaba isaphethe okwakathesi. Amalunga la athi azamelela ukukhululwa ejele kwamalunga ayithoba minwembili awebandlaleli abotshwa ahanjiswa ejele leChikurupi eHarare ukuze kwenziwe ukhetho lweCongress. Sixoxe lomunye wabakhethwe ukuba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali ezadliwa yizo ezenze ukungamenzi phakabele phezulu ukuthi no asezisile lo mongameli oyithetha oyisigebenga. Thina ezimntu wa the Republic Party sibhiliva ukuthi we have to be genuine. Nxa kuyukuthi umuntu imali aphiwa yidla umoyo i-$500 elobufakazi even emaloyeni esilawo kutho ukuthi not fit to lead the people, yet violated the inviolable charter of the people. By virtue of that, he has to be arrested to be in power. Is that case when Avan to Ezume, Ezkaisera Uga, Umako, Chepesen, Avazarana, Amafis, Awebania? ama kochepense zilawa aza sevenza lo secretary general unguye unguketwe pepe lo deputy wake ukarachwayo upele konapo ube lo treasurer general uulama office zangu tu ulo secretary for finance umele umobilize ama finances aisuye ozabamima kwe uvaba uvembeke kumati so usiba lo ma malaja treasurer general ozabambizi mali sidlule konapho sizobaba ungabuto mphofu onguye organizing secretary esekelwa umama uMandebele ku-organizing department so i-committee yethu ihambe yafika kubo committee members kuba kumoyo sesimfake eceleni ngamacala wona lawa ukuthi yi-one kazange ihambe ku-congress kazange yenze yonke into where he was mandated to execute ama-duties at as the president yet violated i-constitution from chapter 1 to chapter 0 so sesimfaka iceleni
kutsho ukuthi ngezinye indlela nxa seliyenza i-congress yena umoyo kasoze avunyelwe na ukuthi ancintise layo ukuthi adinga ukuba ngumongameli
as a card carrying member sithi thina nxa yena elobufakazi ukuthi ulabasekeli kambe iba igama lakhe siyalifuna ku-congress it's open for everybody so nxa elabasekeli kufuze ukuthi sikhankase sonke lathi sinje so ngendlela hayi uyahephi ukuthi angizo lakhe ku-congress abantu bayala bathi ubungilimbane ubugebengu ukuthi etshone se-South Africa enza ama-fundraising ethatha imali efake ezikhwameni abantu bathi hhayi kame eceleni kodwa into engifuna ukuthi ngibe clear kuyo ngeyokuthi we are fighting a corrugated system yezanu-PF elama-dictators i-Africa yonke iyahlutshwa ngama-dictators ungahamba kupolitiki zemalawi abantu bake bavungama bangene e-street besithi hhayi uLazarus Chakwera angene ngoba iyi-opposition bengakwazi ukuthi bagrume elinye i-dictator asifuni komntu wakazi ukuthi sigrume elinye i-dictator elizasihlupha phambili ngoba isizwe lesi ngesabantu inkosi esimhloniphayo inkosi esiyihloniphayo ngibulelani Khumalo owenze enkulu laba ama-political parties abayabezama ukusebenzisa ibizo lemthwakazi bedinga imali hhayi abafanana lo mqondisi moto hhayi
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wamalunga ebandla le-MRP othiwa sikhethwe ukuba ngumgcini sihlalo webandla njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Veli Lemoyo yena othi umnumzana Mqondisi Moyo elokhe engumkhokheli njalo labo abathi sebemxotshile bayaziphuphela nje libalele
engakutsho mina ukuthi nje ngabantu ade bezenzela into yabo abayiplana bebodwa ababeza bethi yinikumba abathi national interim committee lokho kuyinto esingenayo kuprovision yethu yesisekelo sebandla MRP kungabantu nje kade bezenzela okwabo lawo ma-leaders akade bewa-announce aso ma-leaders e-MRP kodwa kungama-leaders abo esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yinikhi kodwa-ke hayi akunani le MRP lokho MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili ihlangana labantu leyo leadership abakhuluma ngayo beyibiza bethi MRP kuyinto yabo nje abayifuma besezihlahleni ephumula ngale basuka lapho bagijima baya kumedia ba-announce bathi bona sebe-dissolve inekhi bengela mandate even from the lower structures nabo futhi labo bantu bengalayo imandate abayiphiwe whether i-constitution kumbe ngama-lower structures so nje kungamandlwane nje abantu abasakhasa kupolitiki abangayazi into abayenzayo kuyikho nje begijima begcwala indawo yonke nje bezama ukuthi bazibonakalise kodwa-ke lokho-ke thina hhayi asikwazi ungangena ngitsho lasemagqhuphini ethu awezepolitiki ku-WhatsApp ayikho yonke lento ungahamba kuma-structures ethu wonke kusukela kuma-provinces uzefika kuma districts ayikho yonke lento nje into yabantu yabambalo njengoba ngishilo ukuthi ongabantu ababengafikile 20 ababengu 15 ababehlangene ezihlahleni ehlela into yabo basebegijima baya ku social media kumbe lapha ebulendini bazozama ukuthi ke bayenze lokho kade befisa ukuthi bekwenze izinto nje ezibekwa ngale ngaphandle ke laba abalwisana nomzabalazo wethu
manje njengebandla lizathatha inyathelo bani
babugande kukhona ke isinyathelo esasithatha njengebandla silandela iziqondiso ezikhona kusekelo ke sokuqhutshwa kwezinto ebandleni le-MRP kusukela mhla ka 16 wenyanga edlule bakhona abathathu esasi babhaleleke incwadi esabanika ukuthi ke bathathe izinqumo zabo bemegcekeni ukuthi yini abayimele mabekhethe ukuba ngabahlubuki sikwazi ukuthi ke sisebenzisana labo njengabantu abangabahlubuki ukuza sincedisa kakhulu ukuthi sithathe izinqumo okusho khona ukuthi ke kuwona lamalanga esasibabekele wona ngu-21 engathi mhlawumbe aye aphela mhla ka 9 okusho khona ukuthi ke hayi sebephelelisile bagcwalisa inkomitsho nenkezo yabo yezezo zabo ezokuhlubuki osekusenza ukuthi ke kube lula ke nathi ukuthi sithathe ke inyathelo namhlanje ke umanje ngoba bebe ku-press lapha bekhuluma ukuthi ba-announce i-leadership yabo okusho khona ukuthi sebebagcwalisela ke lokho ke kade bevele befisa ukuthi bakwenze okuyikho besikukhangelele ukuthi bakwenzeke bese siyathatha ke izinqumo zethu njengebandla okusho ukuthi ke bengama-members abanye bakhona abaphatheka kuyona le into bazanqunywa nje ebandleni basuswe ngoba nje vele sesishilo ukuthi abantu abazenzela into yabo yokuhlubuka so kusho khona ukuthi hayi izinqumo ziyathathwa ke njalo ziyabalandela kulekho kudala okusho khona ukuthi ke esikufisayo ukuthi ibandla lilungiswe liye phambili sisuse labo abalwisana ke lo mbutho wethu le revolution yethu.
Lo ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi umprofita othiwa ngu-Apostle Ruramai Nabata ubotshiwe izolo eHarare ngemva kokuthatha isidumbu emotsha esithi ufuna ukuvusa umufi. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi usetshele amalunga ebandla le-CCC ukuthi engekela ukuya edale ngemva kokuhlala kwalo okuyisithupha bazaxotshwa bonke. Okwamanje sendedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyakuzwa wena babothi ongutshabangu, wena siyakuzwa wena babothi ongutshabangu, wazi wakhohlakala umdala, ungathi abantu sebesebenze kangaka bethi bafunga ushintshiswa, uqhamuke wena uthi wena uthi wena uqothisa ama-MPs kuze namasenate namakhansela, wehlilwe yini wena ukuthi khona wena njengoba uzibiza njengememba ye-CC uye kubona iziphathimandla ze-CC uye khulumisana labo ukuthi lana kwenzeka amaphutha 1 2 3 4 5 usuka kodwa wena usuke wena uqoshisa amalungelo kuze ne-CC ama-MPs abe-senate wazi wakhohlakala umdala. Hayi kodwa khona ubonge nje ukuthi hhayi useZimbabwe kweli kamnangaka ubuleli nje lesendizansi nje bekuyashaywa kwawena manxaba egeje wena beshaya kwazona iy'ngane zakho mhlawumbe umndeni wakho wonke lo khohlakele umdala wazi wakhohlakala ke umdala.
Hawu salibonani salibonani ku-Studio 7 ngiyabulisa bonke abalaleli nabasakazi bonke. Ngibuya ngikhuthaza abantu bakethu ukuthi nganithwa sibambaneni ukuthi sikwanise ukuthuthukisa ilizwe. Abantu abafuna ukudiliza iphathi abafana labo-Chabangwe laba bekungamelanga ukuthi balandelwe abantu abanjalo kuyatshengisa ukuthi uyakhanya ukuthi uthengiwe. siyacela ukuthi abantu abanjalo bevele bebakhiphe lasebandleni bebakhiphe lasephathini umuntu onjalo lengozi ende kuyajabulisa ma umongameli uchamisa esithi abantu bonke bane umsebenzi bengaye emsebenzini ukuze kulungiswe hayi lapho wenza right simchayela ihlombe lapho
Studio 7 injani lonke ayidina ziyaphila laba ngikhuluma ngendaba kaSengezo uSengezo umuntu wezano nosethengwe izano kuyafana nalaye isikhulumeli sikaMozola laye wathengwa izano uyabona so ngabantu abangelancedo abahamba besethi forward back ngacotsho lo muntu laphumelela asingene enhlanganisweni engaphambanisa abantu last time ukhale futhi ngama MP abesekhichiwe kwaba ngochamiso serong asebuyeli right usekhala futhi ufunani lo muntu asichiye mani tabi lasifunda kuzwa ngaye nasilandela uchamisa kula kunye sihamba
Studio 7, Studio 7 ngiyalibingelela bonke basakazi kanye nabalaleli ngithanda ukuncoma lokho okwenziwe TCCC ukuthi velimise bonke abaholi abasephalamende ekubeni izifamona lezi zezanupf izidlova lezi siziqalele ukuphazamisa abantu abakhethwe ngomphakathi ngendlela yokuthi zifuna ukugxumeka izikhwaga zabo lapha endaweni lezi okukhethwe khona abantu be-TCCC ingathi kungenzeka la isadakeng khona ingenele kusakhanya khitsho kuzokhitsho la umnangagwe bemugweba udilika jela ukubulala abantu kungegugu round umnangagwe isifiso sami bengifisa ukuthi njengayo yaphuma lezanupf bevele bemugweba i-life sentence yefe kubeka wakhe
Studio 7 Studio 7 njinjani kati why usengezochabango lo efuna ukusijayela kubi lo thina kasimlaleli vele thina sithi phambili nge-TCCC thina vele silalela uchamisa usengezochabango lo vele kasikulaleli thi sengezochabango ngazi uyenzeni imizamo yakho kanti wena vele unqaka ukuthi ngwe-TCCC why wena ungcolisa ibizo le-TCCC abezanupf bakwazi ukuthi bona kathesa ama-elections azangabe free and fair kodwa bona bayazidefenda labo ngoba ngathi ngabe party yakhona bayazidefenda bethi aye free and fair ama-elections anje ngoba angabona bengabezani batho njalo so wena nxa ukuthi ngwe-TCCC why ungcolisa ibizo le-TCCC anje vele kuyazikhanyela vele ukuthi wena awusowe-TCCC uzama ukungcolisa kuphela manje thina kasikulaleli thina abalandeli be-TCCC asikulaleli vele kathi why ukusikhalisa nzima apha emathebeleleni lawo ngwangapha emathebeleleni singcolisa ibizo lakothabango kathesi wena vele kasikulalela asikubuki thabango asikubuki and asikulandeli vele asikulandeli imizamo yakhona leyo izamayo wena leyo yekela ukuhluphana le-TCCC yekela ukudiliza ibandla le-TCCC wena zenzele okwakho nomfazi wakho labantu abakho khona ngapho uhambe umbe elima ekhaya isikhathi sokulima lesi yekela ukuhluphana lezinto lezo thina sile stress zethu kathesi ngapho sifuna ukungezelela futhi yekela nale bandla le-TCCC wena hamba nxa ungajoyini zanu hambe kuzami yakho kuphela kula muntu okunqengayo asukunqengi suka lapho suka sibili suka kanti usilalele suka lapho thula uvala umlomo wakho thula uvala umlomo wakho
Studio 7 Studio 7 linjani ngufela iqinisa lo okhulumayo hey waza wawenza umsebenzi ongcolile uSengezo Chabango lo nalokhali phali phugeng bafakazelana nje ngokungcola ngezandla zabo ezingcolile ngale imali engcolile esebeyithethe kuzano bayenza engathi bona bakini kanti bangcole bangcole laba bantu bangcole kakhulu bebona ukuthi abantwana bezimbabhe bahleli emazweni abantwana bezimbabhe bahleli ngaphandle kwamazwe kodwa benikeze izano amandla angaka ukuthi izano ngoba bona bagijimisa imali bagijimisa amapocket abo apho eyiphugeni wena phugeni nalo Sengezo Chabango ningcolile nina bantu ningcolile izandla zenu zingcolile kodwa isikhathi senu siyofika lokho kweza kwamanje angathi kusalilungela kukhona isikhathi esizofika khona imibuzo hlalani niyazi ukuthi imibuzo enisazoyiphendula iminingi wena khaliphani phugeni nawe Sengezo Chabango nabanye elinabo abacashe ngemva kwenu hlalani nazi ukuthi imibuzo iseminingi ezakini kwamanje isikhathi sisalivumela ukuthi nihluphekise abantwana baseZimbabwe linikeze izano ipower mpela ngendaba zokuthi nina kukhona elikuhlosile noma nalo ufuna ukungena ezikhundleni anisazingenanga lezo zikhundla noma nalo ufuna ukwenzani lokho elalikufuna anisakutholanga izibona kungcono ukuthi libhidlize i-CCC okuyiyo efuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe kodwa nina nibhizi niphosela amatshe niphosela ukungcola mangabe kuwukuthi kubonakala i-way forward leyo way forward ebonakalayo nina niyayivala lingcolile linabadala ningcolile lingcolile impilweni hey asazithi ophile lapha
siyabingelela studio 7 ngiyadanisa kakhulu ukubona amampunge akasengezo chabangu ehlangene labo Jacob Mdenda bekwenza esithi aphumelela bengazi ukuthi badumaza badanisa iZimbabwe yonke jikelele basehlisa lesithunzi njalo basigwatisa uChamisa mina ngibona ngani engasathembi izinkantolo engasathembi iParliament yabo Mdenda ngoba konke lokhu ozekhi kuyinto yezana uPF ethunywa ngumnangagwa bareporta kumnangagwa bonke kuyizana konke uChamisa akasebenzise isupport yakhe yamaZimbabwe ukuthi amaZimbabwe wonke njengoba emsupporta kangaka ezama uconsult amaZimbabwe emnika icebo lesisombululo ngoba engabe sithu zabe hamba ngomthetho wezana lo ngoba umthetho weZimbabwe sekusungwezana uChamisa kasebenzise amandla alawo lesupport yabantu besitshela ngumuntu owaxoxwa yithusi uyini nalo sengezo chaba ngasebe nguya sebemlalela ukuthi ubhale incwadi uChamisa kasebenzise isupport yakhe elayo akhulula amaZimbabwe nemaketane nezana uPF sabo
lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo fast 7 ntambama.